Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 20 kuNtulikazi 2021 igama lami ngontungame lenkomo nanzi ezihamba phambili
abantu asisukumeni sisukumeleni phezulu sihambe siyohlatshwa singalaleli lokho okukhulunywayo thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempila kahle
kubhubhe abantu abangamajumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo
Sileta induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe ebandlele ZANU-PF
Umongameli Mnangagwa ukhalela umteni kamnumzana Rabelani Choweni obe ngomgcini sihlalo weZANU-PF eMatabeleland South Ivandla lezaphu lalo liduduza imuli kamnumzana Saul Kwakuba Ndlovu owalwa impi yenkululeko ekuzipra zonke lezindaba lezinye ziyalandela Kubhubhe abantu abangamajumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2,130 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phose ayisikhombisa 2,697. Asebebanjelwa umkhuhlane bona bakwele baya kunkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili lanhlanu 85,732. Abahlatshe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,056. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2,049 kuphela. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,184,435. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 643,203. Umkhuhlane lo usabalala ngamandla kulezi nsuku njalo esibhedlela sempilo kobulawayo usuhlasele odokotela labongi abangamajumi ayisithupa lantathu 63. Inkundla yeNewswire ibika ukuthi uhulumende usezaphoqa izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Namuhla siloke siselupane lapho esixoxa khona lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi unkosazana Florence Magagula.
Abantu asisukumeni sisukumeleni phezulu sihambe siyohlatshwa singalaleli lokho okukhulunywayo thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempila kahle singalandeli izinto ze-social media ngoba asikho ukuthi siyazi ukuthi akusho ukuthi nxa usuhlabile injection le ukuthi i-COVID awusayitholi kodwa ke sokusenza ukuthi i-COVID leyi lanxa usuyitholile ingakuhlukulu uzi kabuhlungu ekungangokuthi sithi ama symptoms ayo awasoze abe severe usungaba layo utest positive kodwa kungela ubuhlungu obuzwayo emzimbeni wakho ngakho ke asihambeni siyohlaba injection leyi sikwazi njalo ukuthi nxa sihlaba injection leyi asizivikeli thina sodwa sivikela labanye abaseceleni kwethu asikwenzeni lokhu singabuyeki emuva
Uhulu uhulumende yena akhona yini amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye?
Isikhuthazo sami kuhulumende ngesokuthi akube khona ama awareness campaign, abantu bafundiswe ngevaccine leyi, ngoba kunzima ukuthi abantu bagijime bayohlaba injection leyi bengelalo ulwazi olugcweleyo. Uhulumende aluba uyayenza kube khona ama awareness campaigns, abantu batshelwe kabanzi ngale ivaccine. Njalo enye into ekhona ukuthi ukutestwa kwayo iCovid kakube yinto etholakalayo anytime, nothi ukuthi uzatestwa iCovid ngoba usuthe mhlawumbe sokutholakala ukuthi ulama symptoms aweCovid, kumbe lapho osebenza khona kumbe lapho ohlala khona sokulomuntu osebanjwe lomkhuhlane. Akutholakale nje abantu batestwe loba yisiphi isikhathi umuntu afisa ngaso, just like HIV and AIDS, ukuthi uyahamba nje uyozitestela ngokufisa kwakho.
Unkosazana Florence Makagula ngwenhlanganiso emela izakhamizi sedolobho leLupane.
Yebo yebo yebo, mthokazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela iCovid-19 elevaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kweCovid-19 elizweni, ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useduduze umdeni kamgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South, uMnumzana Rabelani Tshoeni, yena obhubhele emzini wakhe eMalusingani eBaitbridge West ngolwesihlanu. iZANU-PF ithi uTshoeni ubulawe ngomkhuhlane weCovid-19. Ubeseleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa lanye 71. Kumbiko awethu leyizolo uMongameli Mnangagwa uthe uTshoeni ngumuntu obeme eqinisweni, njalo uthe ukudlula kwakhe yikulahlekelwa kwelizwe lonke jikelele. Iziphathamandla zeZANU-PF yeMathebeleland South zithi sezicele ukuthi uTshoeni aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Umufi walwa impi yenkululeko yokuviyo leZipra, njalo ubebona ngezempilakahle kunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association eMathebeleland South. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South, uMnumzana Ntando Ndlela.
Siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo, imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu, njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe, ebandleni zeZANU-PF. Sibuye njalo silethe induduzo kubandla zeZANU-PF. Kuvamile esintwini kuba singakhulumi kubi kumbe akukhulunywa kubi ngumuntu osedlule, umuntu osetshonile. Kodwa hayi, thina asizukukhuluma kubi, sizakhuluma iqiniso. Umnumzana osetshonile lo ubevele elomoya wona lo olabaningi kuZANU-PF ukuthanda udlwangudlwangu. Ubesuka esigabeni seBaitbridge West eChimunangani. Indawo leke aba ngesikhathi esidlule yi-no-go area yethu thina be-opposition njenge-MTC Alliance. Abantu bakhona bekhokhelwa nguye ukuze benze ukudlwangudlwangu. Kodwa konke lokhu sithi hayi, akulale ngenxeba sokwenzakala sokwedlule. Silitha njalo ukududuza lokubakhalila njengoba sebelahlekelwe ngomunye wabo laba beZANU-PF.
Libona eyifanele yini inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe?
asila mbono kakhulu ngakho ngoba into yini silali hero status sehliswa kakhulu libandla lezana PF sebayenza into yeparty kukati kufani ngokufanele kufuze kube into eqhakatheke kakhulu umuntu maye ngene nesla heroes acre kungabi khangelwa ukuthi usuka kuyiphi iparty kukhangela imisebenzi awenzileyo yokusebenzele lizwe into singayisho kuba ukhulumende weMDC uza kuba le board engathi independent board ezabe iyo ehlaziyayo ukuba umuntu ufanele kumbe kafanelanga ukuba agcotshwe isicoco sokuba yinational hero hathi kuba kube isinqumo esenziwa yiparty ngeqiniso baningi abantu abalapha neNational Heroes Acre esicabanga ukuthi akufuzanga ukuthi babe khona phana kodwa baba khona nje ngenxa yobudlelelwano babo leZANU PF njalo baningi kakhulu abantu abangekho neNational Heroes Acre abangamaqhawe angempela okufuza ukuthi ngabe bakhona phana kodwa ngenxa yokuthi abalabudlelelwane obukhulu leZANU PF abakho neNational Heroes Acre so hayi abaqhubeki bona basebenzise mbe babhuzela amandla abalawo kwalesi sikhathi kuzabaphelela abantu abanjengabo Morgan Tsvangirai ngabantu okufuza ukuthi ngabe kuya ngemsebenzi yakhe umuntu ngabe ulele eNational Heroes Acre
uyachiwa njalo ukuthi ngabe ebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 wona umkhuhlane weCOVID-19 unjani khona ngapho esigabeni seMathebeleland South
kuzwakala usukhona usubhahile umkhuhlane lapha esigabeni seMathebeleland South so thina into singayicwayisa bakithi umphakathi ikuba abantu bananzelele lomkhuhlane usukhona njalo uyabulala kakhulu lo hulumende njalo into esimcwayisa yona njalo simcebisa yona kuba aqhubeke kakhulu ngendaba ye vaccination bengohlelo lokuhlaba abantu ama Jackson ngoba singani siyasilela singemuva ehlelweni lolu okunye esikubonayo kuba abantu kunzima ukuba balandele iziqondiso ze lockdown ngendlela kuba abantu bazama ukudinga ukuziphilisa ukuthi abantwana bathole ukudla uhulumende bekufuze abe lendlela enza ngayo ukuze ancedise abantu ukuze abantu bathole ukudla ngoba into yenza abantu bangayenzi lockdown ukuthi balambile badinga ukuthi bathole kokuziphilisa lenhlanzi ezimele ezizimele zodwa bese cela njalo sizicwayisa ukuba azisize abantu ngokuthi abantu bathole kokudla ukuze bathone behleze emakhaya umkhuhlane lo ungamemetheki ngendlela omemetheka ngayo ngiyabonga msakazi
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South kusenjalo ibandla lezaphu selithumele amazwi enduduzo emulini kaMnumzana Sogwa kubandlovu obhubhe ngeviki edluleyo uNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo leZibra njalo ube intatheli izindaba elohlonsi. Ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasikhombisa 87. Sixoxele sikhulumeli sezaphu umnumzana iPitule Maphosa.
Siyakwazi ukuthi ibandla lise zingeni eliqakathekile kakhulu sesikhathini esiqakathekile kakhulu lakho kulandela ukudlula kwababudabengwa obe ekhokhela ibandla sibhekane le Congress eqakatheke kakhulu so ubabugwaguba ngomunye walabo ekade sithembele kubo ukuthi bazasibonisa indlela eqondileyo ukuze siqhubeke ngenhlanganiso simanyene sindawonye sisebenza sihamba ngonyawo lunye njengebandla so ikulahlekelwa okubuhlungu kakhulu kulahlekelwa okukhulu kakhulu esikwenzileyo njengebandla emalangeni lawa adluleyo ubabunkiwane ubabugwaguba labanye bonke ngoba kungani kuyalandelana nje akusasiniki ukuphumula
lizamkhumbula ngani ubaba uNdlovu
Ubaba Gwaguba Ndlovu simazi ngento ezihlukahlukeneyo aphatheka kizo ngubaba owazalwa eMangwe wafunda waze wafika kuTama Mission lapho ayenza khona isecondary education yakhe soon afterwards waba ngumbalisi okweminyakana embalwa kodwa ngaleso sikhathi ube yi-correspondent yama-publications abensundu ngesikhathi se-Rhodesia kodwa ke i-career yakhe ye journalism singathi futhi emi journalism iqala ngo 1961 okunguminyaka oqhakathekileyo kithi njengamazaphu ngoba kulapho okwasungulwa khona ibandla elidala ibandla lezaphu kulandela ukubhanwa kwamanye amaphatizi iANC of Southern Rhodesia le NDP so ikarya yakhe journalism is as old as ibandla lezaphu ngokunye simkhumbula ngakho lokho eseqalile ijournalism wasebenza wabe siya eZambia lapho ajoina khona ezombangazwe full time eseZambia ba ngomunye kwamacomrades asungula idepartment ye publicity yebandla kusanjalo ubaba Ndlovu wathunyelwa eRussia ngesikhathi leso ibisabizwa ngeSoviet Union lapho atrainwa khona ngezombuto military training watraina njalo ngeze leadership leadership training kule Russia wabephenduka waqhubeka ngokulwela inkululeko yelizwe contributor ngendlela ayelolwazi ngakhona ikakhulu kweze publicity
umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu selikubonile na ukusemaphephandabeni iphephandaba lekroniko lithi ukusilela kwabezempila kahle kobulawayo sokubangela ukuthi abantu abanengi behluleke ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa asethule umlayo ovimba abantu ukuthwala izikhali ezifana lengqamu edolobheni leHarare. Inkundla yeZim Live ithi kubotshwe abesilisa ababili abazame ukungena esigodlweni sikamongameli Emmerson Mnangagwa Estate House ngemva kokuqamba amanga besithi bangama-CIO. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani emsakazweni we-Studio 7. Mina igama ngumehluko. Abangazi kangcono bamiza ngo-Diva, Fit Diva. Ngizalwale endaweni yaseLupane laphana eMathambo laphana ku-Village Unit 3. Hayi, ngiyaziwa kuba ngazi abaningi. Besimbulise laphana obaba laphana usobhuku wami laphana ubaba njalo futhi uBernard Nyoni laphana. Laba kuncane laphana uJohn laphana uElias laphana. Umfowethu laphana usemachu. Ngiyabulisa lapha. Msakazi mina ngithanda ukuphawula mhlawumbe ngodaba olwenzakala ekhaya mhlawumbe elwe politics. Angisiyona ipolitician kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ngoba ngingasona ipolitician akusho ukuthi angivumelekanga ukuthi ngiphawule. Ngaphawula ngepolitics ngoba ipolitics sidla yona siphila yona sihamba yona. Ikakhulu ezweni lakithi nje uma uvele uhamba phezu ngepolitics. Ngizobe ethi laphana indoda iyadlala ibhola kakhulu abantu nguPeter Ndlovu nayo ithi yangena kupolitics ifuna ukuthi la ingenelele ukhetho luzayo. Mina ubona kwami angivumelani lakho lokho. Le ndoda isebenze kanzima isebenzela igama layo inikwa nguNkulunkulu amandla ukuthi iyaziwa umhlaba wonke. Kodwa angicabangi ukuthi kuwumqondo ophusile ukuba namanje ingenelele kwezepolitiki. Izolingcolisa igama layo, igama lakhe izolingcolisa kakhulu igama lakhe ngalokhu ngoba ekhaya laphana ungangenelela kuyipolitiki ube yipolitician uvuka iqembu elingaziwayo. After lapho bazokuzonda abantu. Indoda lena ayiyeke le nto le, ayiyeke kakhulu. Ihlale phansi, ihlala phansi Ndlovu. Hlala phansi uyekele sengathi ubade ehlakaniphile. Mina ngicabanga ukuthi athi kumele ukuthi ejoinele yena amaqembu mhlawumbe ubone ingathi ngayethu ukwaziwa kwakhelwana mhlawumbe athi ungalikhuphula lelo qembu nokuthi eqale wakhe phansi. Angazi kumbe mhlawumbe uFoka Ndlovu naye useqephula ikhekhe lapho phela ekhekheni elikhulu kulaba phela abanamakhekhe amakhulu. Ngiyabonga msakazi, nami bengithi mbeke kuze politics ngoba ekhaya isikhathi esiningi uthwesana ukuthi uma sewuzovuya lokhetho uqhamuka amaqembu la, qhamuka amaqembu lapho eqede lapha enyamalala ungaphindi wabona ukuthi ashone kuphi. Into eyenza ukuthi ekhaya izinto zingalungi. So Ndlovu ngithi kuye Ndlovu hlala phansi baba, yekela into zakho zepolitics. Bona hlala ebholeni ubhekana nebhola musiki uyinto wayiphiwayo khotha mhlawumbe uvuleka kwitimu hlukana lezepolitics musiki ungalahlekisa abantu indlela uqede lapho ubuyele ebholeni lakho. Hlala phansi
lo Injani basakazi labalaleli baka Studio 7. Izolani use Prince Ngobizitha Zitha Khumalo, chairperson lo co-founder we Community Compassion Care Trust, thanda ukukhuthaza izihlobo, umakhelwane, abangani, zulu wonke waseZimbabwe ukuthi even sehlabile ijekiseni, ivaccine, kagqoke ama-mask, kayenze i-social distance, kageze izandla ngesepa namanzi avele empompini kaningi-ningi izikhathi zonke, plus ageze izandla nge-sanitizer, angahlanganyeli lapho ubuthene khona abantu. Siyabonga uNkulunkulu alibusise alivikele.
Libuka njani Studio 7, libuka njani, siyanibingelela hlobo ezinhle, sithi ukuthula makubekini, niphile ngenkosi. Hayi, mina okhulumayo ngufamona ungwenya Matsouth Matobo District Kobeula iward 5 duze le clinic khonapho. Ngiyanibingelela khona ngapho kokhene bantu bakovuma sibanda okhayeni okay orafa owepa odumaza labo simandala labo ncede khona ngapho mapilani bafethu kokhene okhulumayo ngisangupamona ngilesiwa ukuthi kudala la ngigcina bangane nonke nehlobo ngiyanikhulumisa hlobo zami nonke. Hayi, mina ngiyaphila, ngifuna nazi ukuthi ngiyaphila ufamona lo, ngiyaphila. Hayi, kokhene kade bembiza ngondaba ezinhle, ngondaba ezinhle-ke lo okhulumayo, abamaziyo kanjalo. Ngiyaphila bafowethu, Nkosi uzise, amen.
Ngiyalibingelela lonke bakithi balaleli nani basakazi be-Studio 7. Ngilapha mina ebhobhisi nginguthim Nhlanga, ko-chief Gwesela eJombe, usabhuku enguthanda bantu wenkosi. Siyacelisisa kakhulu ukuthi uhulumende akasithumezele lathi amajekiseni emakhaya, angazakhangele edolobheni kuphela, le makhaya kabe khona amajekiseni abe mathathu mane, ukwenzela ukuthi labo abangabe bajahe ukuthi bahlatshwe labo bahlatshwe. Ngoba ngiyabona umkhuhlane usukhulile lo, okokuthi bantu lingabona ungavele ungene lapha emakhaya, siyaphela du njengebhobhisi khona sibili imaski. Hayi, abantu bangikhona bakhanya bakhatshana layo. So ngiyaswela ukuthi imfundiso bangayithola njani, kungaba njani ukuthi libuye lizofaka amajekiseni kuwona la maklinika aseduze lathi, ukuthi lathi sihlatshwe njengoba kuthiwa khona amajekiseni afikile, sizokuthiwa afike ngobuningi bawo. Ngabuye sihlatshwe lathi, siwalindele kathesi. Ngingazi ukuthi zonezi ingcithi ezakwazi ukukorora imithi ukuthi isebenza njani, kanti kazikwanisi yini kumbukwenelisa ukuthi zibe lo muthi ongagcotshwa emakhaleni, ukuthi umuntu nxa ethi uyahlangana nalo gciwane lelana lithi liyabuya emakhaleni akhe ethi uyaliphefumula, umuthi lona uhle ulibulale kumbe ulixhothele khatshana. Lokho zamanini ma-scientist, ngoba shuwa singaphela ilizwe leli lisale lingasela muntu. Ngiyabonga yimi uDimhlanga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Lirekodele endaweni engelamsindo. Siyabonga. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ingcwethi zithi ubuyanga yibo obubangele udlakela oluqhamuke kwele South Africa ngeviki edluleyo. Ngokubika komsakazo we Voice of America, umsakazo munye ubika ukuba obephethe isikhundla senhloko kahulumende yakwele Haiti umnumzana Claude Joseph usehlile esihlalweni ededela owebandla eliphikisayo umnumzana Ariel Henry yena okhanya elosekelo kuZulu lakwamanye amazwe umongameli wakwele Haiti udutshule wafa kumaviki edluleyo. Singene kudaba lweMelika. Omunye wabasekeli bakamnumzana Donald Trump abaphatheka kudlakela lokuhlasela edale leCongress ngosibandlela umnumzana Paul Allard Hodgkins wetheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisishiyangalombili izolo. UHodgkins uba ngowakuqala wabasolwa abaphatheka kulolu dlakela ukwahlulelwa. Abanye basathonisiswa. Abezindaba abe-AP bathi uHodgkins uveze ukuzisola okukhulu phambi kwenkundla wathi alubana wayekwazi ukuthi wawuza kuba lodlame wayengasoze aye ephalamende lapho abasekeli bakaTrump abahlasela khona bezama ukuvimba ukuthatha intambo kukamongameli Joe Biden. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Isigwebo salendoda le ese 8 months sitshengisa ukubana ujaji ube lozwelo ngoba ifelony case le abayenzayo ukuinvade iparliament. So okusalayo kodwa ukuthi ujaji ube lesineke walalelisisa icala lakhe lomuntu elokubana uvumile ukubana into ayenzayo yayirongo ngoba uplede guilty ube cooperator njalo le court kazanga azame ukuthi aphike icala lakhe ngoba bekunzima ukuthi aliphike ngoba kulama video amkhombisayo ephakathi kweParliament lapho ephethe iflag kaTrump. So bekunzima ukuthi aphike ukuthi wayelapho njalo kazange azame ukuthi athi mhlawumbe watshotsholo zelongu Trump ukuthi ayenze lento. So isigwebo sakhe mawukhangelisisa konke khona lokho ungathola ukuthi asingathi mhlawumbe sife ngoba akazange azame ukuphikisa icala lakhe alenzayo ukuthi ngezinye indlela utshengise iremorse ukuthi uyazisola ukuthi wayekwenzelani lokho.
Ubona kuyisigwebo esingethusa abanye yini emhlawumbe ekade labo becabanga ukuthi bangaphatheka kudlakela olufanayo.
Isigwebo salendoda le sokuqala siyisibonakaliso esikhulu kakhulu kubo bonke nje abalengqondo efana laleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze ikhu ngoba into uTrump ayifuna ukuthi bayenze ukuthi kungasethifaywa ama-results akhombisa ukuthi uJoe Biden nguye osekumele abe ngumongameli nguye owawina ama-election. So I think bonke nje ababecabanga ukuthi ama-courts asoze ayithathe seriously indaba I'm sure lapho abakhona bayazibuza labo ukuthi babe ngenwe yini and I think isibonakaliso esizoyenza abanye abalengqondo ezifana lalezo vele bangaphindi bakwenze khona lokhu ngoba bayazi kumana umthetho lana e-America akekho ophezu komthetho. Umthetho uya-applywa regardless. So I think laba abanye labo abadebele ingqondo zokuthi bazophikisa baplede not guilty bazama ukuthola ama-excuse athize sebezoqalisa ukunakelisisa ukuthi hayi lapha indaba le i-serious and izigwebo zabo zingaba nde ukudlula esalo muntu othole 8 months. Siyathemba ukuthi asoze siphinde sabona into efana lale esayibonayo mhla ka 6 ngoba i-democracy ye-America isebenza ngokhetho olwenziwa ngabantu hayi ngezifiso zabantu abangathakazeleli ukuthi owinileyo ngubani and therefore bese bezama ikhu.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo. Umongameli Mnangagwa ukhalela umdeni kaMnumzana Rabelani Tshweni obengumgcinisihlalo we-ZANU-PF eMathebeleland South. Ibandla lezaphu lalo liduduze imuli kaMnumzana Sokwa kubandlovu owalwa impi yenkululeko ekuleli bandla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu zonke lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.